Lanqanje inkampani yezesa yaletha uhlelo lokuthi abantu bathenge amandla kagetsi bengakawasebenzisi. Lokhu akuqedanga udaba lokucitshwa kwawo njalo nje i-load shedding. Izakhamizi zithi kungaba ngumqondo omuhle ukuthi inkampani isebenzise amandla elanga isola ngoba ivele isehluleka ukugaya amandla eneleyo ngentengo eneliswa izakhamizi. Inkampani leyona ithi izakhamizi zivele yazenelisa ukubhadala ngoba zilezikwelede eziningi ezivela kuminyaka kuqala ukusetshenziswa kwemali zakwamanye amazwe. Izesa ithi kungabhadali kwezakhamizi yikho sokwenza yehluleke ukubhadala izisebenzi zayo. Inkampani le iphakathi kwenkinga yokuthi ibhadale izisebenzi imali eyizigidi eziphezu kwamakhulu amadola i-117 million eholo eyikweleta izisebenzi. Okhangela ukusetshenziswa kwemali kunkampani le, umnumzana Eliab Chikwenere uthi ukuze kubhadalwe imali kusho ukuthi bakhweze inhlawulo yamandla kagetsi ngesithupha ekhulwini i-6% okulakho ukukhama izakhamizi. Unkosikazi Regina Ncube, isakhamuzi emzini wempophoma kobulawayo, uthi vele kungakhulunywa ngokukhweza inhlawulo yamagetsi ngoba bavele baphakathi kwezikwelede ngalinkampani. Uthi abantu behluleka ukubhadala ngenxa yenhlawulo evele iphezulu.
Khonapha nje bevele ngihlezi ngibalindele ukuthi anytime bayasebezocitsha. Njalo manxa sebecitshile sebeyifuna iyonke. Akusaleli ngitsho lona isenti ngaphandle, bayifuna iyonke. Manje ukuthi uyihlanganise $500 nginje so, akuyinto enzima kakhulu.
Umnumzana Onias Gumede, isakhamuzi njalo, uthi izesa ayikhangelisise udaba lokusetshenziswa kwamandla elanga ukuphathisa izakhamizi esezikhathele ngokucithelwa njalo nje osokubabulalele impahla. Wengeze esithi izikhathi zokucitshwa zisalandelwa, okutsho ukuthi amagetsi ayahamba kungalindelwe, kuthi lapho impahla isiwonakele, uyiswe lelale kungelancedo olutholayo.
Impahla zethu seziphelele ezindlini, mina ngile fridge le TV eyachiswa ngamagetsi. Ngahamba kuzesa ngisithi ngiyekhuluma ngaphosela kule office la kuleyana ngaze ngacina ngiyekele. So sile nhlupho eziningi ezinjengazonezo.
Esinye njalo isakhamuzi se-Esigodini, unkosikazi Melta Mleya, uthi izikwelede zabo seziqalile ukukhwela njalo ngoba abantu bengela mali yokubhadala. Uthi abantu sebeke bathengisa izifuyo ngeminyaka edluleyo ngenxa yezikwelede kulandela ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe asebesesaba ukuthi kuyaphinda kudingeke bathengise ezinye.
Lapho esivela khona kulabanye sibuyeza kuthiwa 1,000 United States dollars. Abantu bathengisile izinkomo zabo ngoba abantu sebajayele ukuhlala belamagetsi, so kunzima ukuthi umuntu ahlale ngelagetsi. So ubona kungcono ukuthi athengise inkomo ahambe ebhadale imali yezesi then yena abesale sengasela sifuyo.
Inkampani yezesa ibivele ifuna ukukhweza inhlawulo yamagetsi nyakenye kwala ugatsha oluyiphetheyo. Ithi nxa ingakhwezanga ingenelisa kuphela ukubhadala isikwelede sezisebenzi izigidi ezingama-20 lanye amadola i-$21 million, hathi yonke i-$117 million. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo, ngingunothando Spanda.